amabandla aphikisayo kwezombusazwe athuzule emaphandleni udlalele evalweni ngoba inkokheli kanye nabalandeli bebandla lezanu-PF besethusela izakhamizi ngaphandle kokwethusela abantu ngokuthatha amaphetshana aphiwa uZulu lapho eqeda ukubhalisela ukuvota. Ibandla eliphikisayo le-MDCT lithi ibandla lezanu-PF lithethe abantu emaphandleni lababhalisela ukuvota emadolobheni njengendlela yokuqilibezela kukhetho. UMnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Nathan Chamisa ezansi emaNdebeleni, uthi kulobuqili obenziwa libandla elibusayo. UMnumzana Ekemoyo, isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Nathan Chamisa, uthi kulobuqili obenziwa libandla elibusayo.
Abantu bezanu ngeke balahle imikhuba yabo, bakhulelayo baze baba ngabantu abadala. Kathesi kukhona khonoko ukuthi uthola uthiwa umuntu uyabuya athatha abanye abantu ethi uyabarejista etown lapho afuna ukukhontesta khona.
Amazwi akhathuzelelwe isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Iphithilwe Maphosa, othi amathuba okukhankasela ukhetho kawulingani ngoba izanu-PF iphethe incindezela uZulu.
Sazibona laba ama-overtrains omaniqonde, sazibona laba abezanu-PF ama-officials Abednego Ncube, yibo asikwaziyo esizwa ngabo isikhathi esiningi besethusela abantu. So i-political situation igcwele ukwethuselwa, igcwele ukungalingani kwamathuba, kusetshenziswa ama-forms of intimidation agoqela ukuncitsha abantu ukudla, ukubathembisa ukubataya nokunyamalala.
Inkokheli yebandla lemthakazi Republic Party, i-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi okudanisayo ukuthi akula amanyathelo athathwayo iziphathamandla ukuze kumiswe ukwethuselwa kukaZulu emaphandleni.
Kule intimidation enkulu kakhulu silabantu abagoqela o-Abednego Ncube bengama-resident minister khona ngale, labo Thembu Mohati bevele emasouth. Sisuka sizibuze ukuthi kathi bamele bani abantu bakithi behlukunyezwa kangaka. Siyezwa njalo lokuthi labesibuthweni bayabonakala okuyinto yokwethusela abantu bakithi, ngoba abantu bakithi abakhohlwanga ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe lokho kwakusenzakala.
Umgcinisihlalo webandla lezanu-PF ezansi emaNdebeleni uMnumzana Rabelani Mthwene kathandana ukuphendula imibuzo lapho zixhumana layo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ufunani? Hayi, mina phela ngijwayelanga ukukhuluma nabantu bemastudio.
Umongameli Mnangagwa uhlezi esithi ukhetho lolo nyaka luzaqhutshwa ngokuthula kungeladlakela, kodwa kwamabanga aphikisayo bathi lokhu kukhuluma nje ngoba uZulu yevele esesethuthelwa. Ngingu-Albert Ncube, Ondaba ze-Studio 7, eMajawondeni, eGwanda.